So we see card descend of a VOA in the valley.
Ndivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 20 July 2022 ngu Chris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje,
uma amaNdebele ayisithi umlomo awugcwalelwa mfula, babe sithi kwenjengayona.
Abanye bayabuza ukuthi zikuphi izikolo ezedlula inkulungwane okuthiwa nguhulumende zakhiwe kuminyaka emine esanda kwedlula.
Hathi abantu bayakhala bathi sebezimisele ukuthi basele iqiniso.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi uphenyo elilwenzileyo luveza ukuba abasekeli balo bazimisele ukuvota ngobunengi ukhetho oluzayo ukuze kukhitshwe ibandla le-ZANU-PF embusweni.
Imithi le iyadula kakhulu ukuthi abantu abakwanisi ukuthi bakwanise ukuthi bayithenge. So siyakhuthaza ukuthi i-government ikhangelele lokho ukuthi ifakile imali isibhedlela.
Uhulumende ubikwa esehluleka ukuthenga imithi yokulalisa abahlinzwayo esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals, lanxa eminye imithi yakhona ithengwa ngedola elilodwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Bayabuza ukuthi zikuphi izikolo ezedlula inkulungwane okuthiwa nguhulumende zakhiwe kuminyaka emine esanda kwedlula. Iphephandaba le-Herald lithi umbiko owethulwe lugatsha lwezemfundo e-primary le-secondary ukhomba ukuba nxa kuhlelwa ngomnyaka owodwa kulezikolo ezedlula 300 ezakhiweyo ngomnyaka munye. Lumbiko uthi lokhu kubangelwe yikudingakala kwemfundo ngenxa yezibopho zikahulumende ezikhuthaza imfundo. Lumbiko ukhomba ukuba kulabantwana besikolo abafika phose izigidi ezintathu 2.8 million elizweni jikelele, iningi bengabafunda ezikolo zemadolobheni. Kodwa abanye bathi inani lezikolo elikhulunywa nguhulumende liphezulu kakhulu ukuthi akuvumakali. Sixoxelo wake waba umphathisikolo umnumzana Thandeko Zintimkandla othi imbiko le iyize.
Uma amaNdebele ayisithi umfula umlomo awugcwalelwa mfula, babe sithi into enjengayona. Ngokuthi umlomo uyakhuluma ingabe yini, kwesinye isikhathi into leyo ivele iphambane neqiniso elibonakalayo. Lezo zikolo siyazibuza thina abanye ukuthi inkulungwane yezikolo ezizikolo ezingamakhulu amabili zakhiwe kuliphi ilizwe. Engxenye mhlawumbe bahlala phansi babhala ingwalo ezithize ukuthi hayi sifuna ukwakha izikolo ezingaka endaweni ezithize. Base becabanga ukuthi kuya kuba ngamasalamusi ukuthi izikolo yakhekani izikolo zakheke. Asikholwa, asithembi ukuthi liqiniso, yikukhuluma nje kuzama ukukhankasa ngamanga. Ngobana ngamanga aluhlaza la asikaze sizwe kuthiwa kuvulwe isikolo esitsha nguhulumende endaweni ethize. Kodwa umongameli sasimbone esiyavula nje impompi ekhiba amanzi kube yinkalakatha yendaba okukhulunywa ngayo, kube yinsakavukela umchilo wesidwaba ekhulunywa ngokuphela. Kubonakale kufakwe ongamamitha uthize kwethara kuyaba ingoma engapheliyo. Pho lezo zikolo zivele zingabi, mina kaze ngizwe ngitsho lesisodwa, ngitsho lesisodwa esokudla umuthi kuthiwa kulesikolo esiyize esakhiweyo. Njalo nxa kumbe ngezakhiwa emoyeni, ngoba phansi lapha asikaze sizwe. Ngo-23 December 2018 kwathiwa imfundo iya kuba mahala umnyaka olandelayo. Ngizama ukuthi abantu babone amanga endaba zemfundo lezi.
Nxa sikhangele uhulumende nalo okamongameli Emmerson Mnangagwa, ungathi kwezemfundo uyaphumelela na?
Eqinisweni sesicathanisa lo mbuso kaMgabe, lo umbuso okhona uvele ungathi ufuna khona ukuthi imfundo ipilti. Kaku kule COVID ungela COVID akulanto esiyibonayo kuhulumende enzakala ukuthi kuthuthukiswe imfundo elizweni. Akula ngisho lokubodwa. Uye uzithulele nje uhlezi laphana ubukele. Kakula vele ngala sikhathi lakho ukuthi kuthiwa kuyafundwa mbe uthe namba lababalisi bahola nje owatho omunye umthelo wenje injakambe ithela ngemalini ababalisi okuyibo okumele babe bebambe babe yinsika yemfundo kabaholi lutho lohulumende kabanake ungathi uhulumende lo njena uvele ulwa lemfundo esesaba ukuthi abantu bangaqeqetsha bazabona lezi gwenxa lamaphutha alawo mina ngikho engikubonayo ungaphika ulandulo ukuthi uhulumende lo kulabaphathi ntambo ukuthi wabafundile nxa befundile kungani bengathuthukisi imfundo yakuleli lizwe. Ngibe ngithi mina hayi abaningi phezulu khona le abantu ababo kabafundi ezikoleni njengakomzimuni kumbe njengegaranyemba kumbe isiphi nje isikolo semakhaya abantu ababo bafunda phetsheya kwezilwandle. Siyababona omthwangwa bechichimba bechichimbela ukuthi umntwana unqobile uqedile izifundo emazweni kuwo Canada khonale.
Umnumzana Thandeko Zintimkandla wake waba ngumphathi wesikolo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Unobhala ogatsha lwezembiko umnumzana Nick Mangwana ulobe enkundleni yokuxhumana eyeTwitter izolo ntambama esethula amanye njalo amanombolo kade esithi achaza ukuthi imbiko le iliqiniso kodwa amanombolo la abangela ngitsho lebizo lesikolo esisodwa esakhiwa ngesikhathi esethuliweyo. Citizens Coalition for Change lithi uphenyo elilwenzileyo luveza ukuthi abasekeli balo bazimisele ukuvota ngobuningi kukhetho oluzayo ukuze kukhitshwe ibandla leZANU-PF embusweni. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi abantu abaningi sebediniwe ngombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa, yena athi usehlulekile ukulungisisa umnotho welizwe.
Sihambile sayacubungula amaprovinsi ethu ang-10 eZimbabwe. Sifuna ukuthi sizwisise i-state of political stability or instability. Sifuna ukuthi sizwisise ukuthi abantu bathini ngokubhidliwa kwenotho. Hatshi abantu bayakhala bathi sebezimisele ukuthi bafele iqiniso. Sababuza ukuthi njengoba kunje inotho iyabhidlika kupolitics abantu bayabotshwa bayabulawa bayacatshiswa lithini ethe sembuzo esihamba sikuza abantu random senza isurvey yethu. Abantu basikhipha siphe impumelo esingathi iprojection elandelayo. Sesihlanganisile imbuzo lokuphendula kwabo amaprovinsi wonke athe azavothela umthungameli wesisi uAdvocate Chamisa ozaba ebe yicandidate yepresidential candidate ngo-2023 nge-75% votes. Sababuza ukuthini ngama-National Assembly candidates, ama-members of parliament, bathi ngaphandle kokuthi sivothele abantu be-CC, singavothela bani. Bathi bona sokuhlanganisiwe 72% of CC National Assembly candidates, noma labo abazamela ama-MP ndawo izigaba zonke zelizwe, 72% bazavotela ibandla le-CC. Kusitsho ukuthi ama-MP eZimbabwe come 2023 i-72% izavela ku-CC ibandla labantu. Sababuza njalo ukuthi kuma-local government elections sikhangelana le-devolution lama-provincial councils lizavota njani. Bathi ayibo sizavotela ibandla le-CC baba panjalo i-72%.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Ibandla lezanu PF lona lithi alila kutandabuza ukuthi lizanqoba kukhetho oluzayo. Ukulumende ubikwa esehluleka ukuthenga imithi yokulalisa abahlinzwayo esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals. Lanxa eminye imithi yakhona ithengwa ngedola elilodwa elemelika. Osekubangele ukuthi abantu batshelwe ukuthi nxa befuna ukuthi bayehlinzwa kumele bazithengele ijekiseni yokulalisa ngoba lisilela esibhedlela lezi. Okuningi asikuzweni ku-Anastasia Ndlovu ekwaBulawayo.
Izigulane ebezimelele ukuthi zihlinzwe esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals esikoBulawayo zaziswe ukuba sekumele zizithengele imithi yokulaliswa lapho zisiyahlinzwa. Omele abongi e-United Bulawayo Hospitals abaphansi kwenhlanganiso eye-Zimbabwe Nurses Association, umnumzana Anthony Majongosi uthi sebezasebenza nzima kulandela lesi sinqumo.
Imithi leyi iyadula kakhulu ukuthi abantu abakwanisi ukuthi bakwanise ukuthi bayithenge. So siyakhuthaza ukuthi i-government ikhangelele lokho ukuthi ifakile imali izibhedlela ukuthi zikwanise ukuthenga imithi leyana ukuthi sikwanise ukuncedisa abagulayo.
Ugcina isihlalo wezempilakahle edalele ephalamende uDokotela Ruth Labode uthi uhulumende kumele athathe amanyathelo okuncedisa esibhedlela lesi.
Zwana, it is a standard policy ukuthi if they you don't have enough anesthesia, you must keep it for emergencies. So the hospital has done the right thing. When they buy, then all shall be well. I don't know whether the anesthesia is not there because of lack of funds or because there's a shortage in the country. I can't really answer that since I'm on public here.
Umsekeli kaMphathi Ntambo wezempilakahle uDokotela John Mangwiro ephendula imibuzo mayelana lokusilela kwemithi, amaphilisi lamajekiseni esibhedlela se-United Bulawayo Hospital uthi lokhu kungamanga akusiqiniso okulotshwe isiphathamandla se-United Bulawayo Hospital. Iningi likhathazekile ngokusilela kwemithi esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals ngoba sinakekela izigulane ezisesigabeni zonke zeMandebeleni, eNkabazwe lakoBulawayo. Omama abazithweleyo bathi sekulesikhathi eside bezithengela imithi lempahla yokuncedisa bebeletha, njalo osekuse-United Bulawayo Hospitals akuqali, kuye kwabakhona njalo ngomnyaka ka-2008 lapho izigulane besezizithengela imithi ezibhedlela ezweni jikelele. Ngimele umsakazo we-Studio 7 woBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 laku 15460 kHz ku shortwave.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ajiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi izitanda obokumele kwakhiwe izindlu eGweru emzini othiwa yiShamrock Park Infill zitholakale zile nhlabathi eyichefu ethiwa i-chromium 6. Ichefu le ilakho kubangela imvukuzane, ukuswela izisu nxa umuntu ezithwele, leminye imikhuhlane eminenginengi. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ukansila weHarare unkosikazi Mercy Kasoswe ubotshiwe ngoba ubesusa isibambo sesikotsho ehambe laso endlini yakhe aphenduke laso nxa kuphela esefuna amanzi. Ubikwa wayesenza lokhu kusukela ngomnyaka ka-2020. Okwamanje sinemithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu, umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Njani basakazi baka Studio 7 ekuseni, mina ngithi ke ukutshengisela kuyinto eqondileyo, abantu abaphume kungasiyo ndaba yababalisi kuphela, kungasiyo ndaba yabobani. Lani manese selifakele lo 108 ongalingani labanye. Phumani ngoba abantu abeni basezikolweni, kuyafana lokuthi nincindezele. Nxa uncindezele uteacher mpolisa wona olejambo epangukileyo, sukuma lawe utshengisele. Masotsha lingatshaya abantu, asezeni madoda e-Egypt. We cannot be failed by abantu abalutshwana phezulu ngale i-ruling top brass ephezulu ku-triangular system yokubusa abayibabazezela umathanda kithi ngapha. Bezinto ezingayisizwe. Umnotho ukukhona umthula incube kanika abantu imali awulokhu ephethe sitshela ama-economic issues akangaqedakaliyo. Kanika abantu imali asebenzise i-forex abantu bahole. Ngiyabonga.
Siyabingelela ku-Studio 7. Hayi, thina siyaphila, bona amagaza nje kuyagodola. Silohlupho olukhulu eZimbabwe. Mina into engibasayo ukuthi izani yabupha abantu be-opposition party abakamthokazi yabopha noma bengalacala abakashamisa babotshwa abanye babulawa babulawela ngabantu beZimbabwe. Kodwa abazathi sidinga ukuthi silwele ilizwe ukuthi sikhululeke. Pho sikhululekile yini ma ilizwe lilokhu libulala abantu kungaselami abantu babulawelwayo? Ngalezi zikhathi ukuthi abantu bekhetha umuntu abamfunayo ngoba bakufree bakhululekile, bantu bona bakagongqondwa. Hayi, abake bekele ukubulala abantu behlonipha abantu. Uyazi ukuthi nxa ungazibani sebekhuluma ingungu ukuthi angazikhala sihambele ukukhala kakhulu kuyabe sidabuka sokuya ekugcineni. Asikwazi ukuthi bakukhangela njani. Ngelinye ilanga kuyabe kuyibo besitsha besesihogweni bezitshela umlimi kasosithuda. Ngaziyenza zonke izinto kodwa umlimi uJehova ukhangele umuye wadala izwe nomhlaba kasosithuda. Ngelinye ilanga uyathumela nje ingelozi yakhe iphendulele zonezi zinto abazithembileyo beside down behlupheke bethoziwe Jehova. Abake behlonipha amalungelo abantu. Siyabonga.
Yeye, ngibonga njani Studio 7. Likhuluma nomjaha lapha ohozwayo umahlaba ithwali. Bengilesicelo lapha kusitude 7 basakazi, ukuthi ngeke sisakaze imbiko ngoba sesiphele nzima, sesiphele nzima. Uyazi ukuthi esigabeni sakithi lapha umahlaba ethwale sokulo mthetho onzima, abantu bakithi akula bhizinisi, abalaziyo ngaphandle kwamabhizinisi ama-bookstores kuphela. Aze ama-bookstores esithwali senzima, ungafika in any business center athola ukuthi ama-bookstores akhaphela ama-general dealers. Busimangala ukuthi kathi isizwe bani esiyaphila sidakiwe. Ngiyele kudakwa futhi kudakwa abantwana abasuka babe lo msindo lokulwa ngensuku ngensuku okubeka ingozi empilweni zabantu. Bazibethelele kuyanatha lokotshwa abafuna lokunatha abantu abaziyele emashoku bazibabe lokwesapha. Cele sikhulule le ndawo okuthiwa kusemzingwane kuye phansi enyama imeklinik kulamagrosa lapho ungakhangela amacala kuleyo ndawo abangelwa ngabantu bedakiwe. Ngikhuluma kulesidumbu esenzakala lapho abantu bekhandana kulala mthicala khona likapheli lokhu liwayawaya azi ukuthi lenzani. Khathesi kuhlala kuliwa abantu belile njalo nje ngokunatha khonakwe-wishfall. Sicela ukuthi ngawo uhulumende uyakunanzelela fake uyi-police camp okuncane kuleyana indawo okuyabe kukhangela isimo esenzakalayo. Le kliniki elaphana eduze siphele nzima ngamacala kalangqondo abantu besilwa belimazana ngenxa yakunatha kungobantu abalizizi zingaze befika la usabhuka khona udubela imbuzo uhlawula amacala bayafihla futhi. Hayi, Studio 7 akele kubeka amapholisa akabe khona kuleyana indawo. Yabo,
sanibonani ku-Studio 7. Abantu baseZimbabwe bafanele bezibonele bona ukuthi bafanele benzeni. Akula munye umuntu ozabakhipha edakeni lolu abakulo ngaphandle ukuthi bezikhiphe bona ngokwabo. Uma kusasemnandi ebantwini baseZimbabwe bazayihlule ukuzikhipha ngoba bengayibona into e-wrong ne-right. Angiboni ukuthi ukhona umuntu ofanele edle ngcono ephile ngcono eZimbabwe engathi uyiZimbabwe yifilimu yakhe. uma sikufaka ukuthi sisebenza sisebenzele abantu baseZimbabwe uma ungasakhona ukusebenzela abantu baseZimbabwe akhiwe kungenise kungene omunye ozasebenzela abantwana baseZimbabwe engayithusela abantu ekutshela ukuthi yeza jeziswa kanzima ukukhuluma ngendaba yokuthi awusafuni ukuthi sise awusafuni ukuphuma emsebenzini esakuqhatshela wona akula umuntu owadalwa ukuthiwa kabe inkokheli yaseZimbabwe ethathe iZimbabwe yenze ifemu yakhe uma sekuthi uyehlulekile akakhishwe loba ngubani njengomgabo wakhitshwayo oseyehlula ukukhitshwa uyabe yenesenjani ngoba kathesi igovernment esibusayo ngiyakhipha umgabo lawe vuma ukuphuma
sanibona sanibona basazi bastudio 7 njani niyaphila nonke hayi thina siyaphila la hayi no bengithi ngikhulume kancane lana ngale ndaba yokuthi kuthi kwaba le unit i-unit yakhona kusho ukuthi yayingeyabantu abangalena kuphela empumalanga ngapha kusho ukuthi akuzange kwaba le ndlela ye-unit ngoba ungathi uyabhekisisa ephalamende khonaphana amandebele ambalwa yeah so njalo uma ungabe kuyikuthi sokudingeka ukuthi kube le president ukhethwa khona ngale akukhethwa ngapha kulaba abesindebele kusho ukuthi bona bengebenelisa ukuthi babe ngama president njalo abanye abakhuluma ukuthi akubanjwani uyobambana nobani umuntu ovele engafuna ukuthi yena abambane nawe lokho kufana nokuthi uyazi uma ukomalume awunawo amagama awula voice yokuthi ungakhuluma ini ngoba le nto eyenzakala laphana vele kufana lokuthi ayi understand ngeside labo nje leyana into abafuna ukudlala ngayo elizweni leyana bona bodwa hayi ukuthi omunye umhlobo uphathe so hayi no ngiyabonga bengithi ngiphosele khonokho lami ohlala kundlumezi uyeza umuntu ekhuluma kusho ukuthi into yakhona imphatha kabi ya hayi no kulungile ngiyabonga ngodube lokhuluma ya ngisemazweni emazweni ekudeni kakhulu ngiyabonga
ngivuka njani basakazi baka studio 7 kundala zonke likho Sibonga umsakazi ukuhlo siphathela indaba ezinhle. Mina siyamangala ukuthi kade abantu beZimbabwe bangena yini ukuthi bayabangisana ngento engabahluphile eZimbabwe. Kodwa bechiya isiqoqo sendaba. Abazame ukuthi baze kukhuphe umthwalo obasindayo emahlombe. Bachiyane lokuhlukuluzana ngokukhuluma ngebandla. Ibandla lisebenzi. Kuphana umthwalo. Ngikwenza zabona likhululeke eZimbabwe. Ngaphandle kwalokho siyabe singazi into esiyenza. Asibambisaneni singabantwana beZimbabwe. Sibambaneni sizethule umthwalo lo osemahlombe. Ngijike ngivingelele bonke abantu. Silo lendlala project lapha ethi livuka njalo lonke usa channel ngale ko mahlasela into njalo sa channel khona ngapha uyibambe njalo ngijike ngilaphana ukuthi njani sabongani philani madoda
sanibonani sakubonani ku studio 7 livuka njalo ngimela kudaba Adolf Shaba siyabonga kakhulu studio 7 ngenhlelo lisipha zona ezifana nenhlelo zabatsha o assistants yeni bomama ezenkolo ezamasiko sifunda izinto eziningi kakhulu kulezi into yami esikile ngathanda ukukhuluma ngayo yile ndaba yokuthi imthwakazi Republic Party yona into abahlala beyicabanga bahlala becabanga kumbe bacabanga ukuthi bazovuna abantu ku-TPC i-TPC ukuthi ibe nabantu iyazenzela iyazimobilayizela iyazenzela abahlali phansi bona bafuna ukuthi nje becabanga ukuthi i-TPC isiziba abangavuna kiso ngekhe baze balunge sikuye enkulumeni ethi ngeke ukuthi yakhulunywa ngomunye wabo okhulume ngokuthi ushado cabinet minister HPC laphana kukhethe abantu abayi 17 out of 19 bonke abantu abakhethiwe ngabantu abangama member of parliament njengoba sazi ukuthi HPC nama member of parliament ayi 19 kukhethe 17 and bonke abasemathebeleleni leyakhala ngayo bangenile kulabo bantu kuye kule ndaba ekhulunywe umqondisi moya yokukhuluma ngendaba yakhe yokuphathwa kwabantu ababothiweyo awukho mehluko okuphathwa kwabantu obusikhala laba lalaba abakhe abakhuluma ngabo abemthakazi engafuni nje ukuthi ukuzizwisa usizi phambi kwabantu angathi bona baphatha ngendlela abantu bethukisile
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kweze Melika idalele The House livotele umthetho olondoloza umtshato wabalobulili bunye kumbe igay marriage. Phambilini kokuvota kube lokuphikisana okukhulu amalunga ebandla lamademocrats eyiwo athi kumele imitshato le ivikelwe, kodwa ama-Republicans esala. Lokhu kuza ngoba idalele Supreme lagenqula umthetho owawuvikela ukukhipha isisu nxa owesifazane ezithwele engasasifuni othiwa Roe versus Wade, okubangele kube lokwesabela ukuthi lo mthetho ovimba imitshato le ungagenqulwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni ohlala ngapha kwele Melika.
Umkhuba lo okuthi abantu ababulili bunye kumbe esithi thina esilungu i-same sex kungumkhuba abawufugayo sibili abawulwisayo kakhulu. Angimangali nxa kuthiwa khona kukhulunywe ukuze bavunyelwe ukuthi bathathane, kube omunye abe indoda omunye abe ngumfazi. Asiyonto entsha lapha elizweni lethu. Amahulumende amaningi abelokhe nje bayabonaba abayibo abayikho khonokho bayanda, bathi besanda laphana bayakwenza kube yinto ephose engathi i-human rights, ukuthi khona kufanele silungise tshe lathi sivunyelwe ukuthi senze lokho kube segcekeni. Yikho ke kuyinto sibili engingamangaliyo ukuthi kube kuthiwa kuyakhulunywa ngayo, ngoba ungakhangela kusiyafika phezulu khonale ephalamende, kusiya khonale esenate, bakhona bathe gqagqaga laphana bakhona phezulu khonale, sebafike esigabeni sokuthi baze ba-elekthwe bafike phezulu khonale. Yikho ke kuyinto elokhuqukuqwa nje iqukuqwa ukuthi ngabe kuyiba into ebasemthethweni layo, kube yinto esegcekeni, kube yinto enjani njani. Angithi bayafika kwesinye isikhathi benze lokhu esikubiza ukuthi ngama-parade la, babuye ngobuningi babo kwelinye idrobhu bafike batshengisele njengalokhu.
Khona kungukuthi ngumkhuba onjani nxa ukhangele wona lo, ikakhulu nxa sibona ukubana abantu besintwini bangani abahambelani lakho lokho, kodwa into engani sivamile ikakhulu emazweni afana lalapha kwele Melika.
Kusima ukuthi ngithi ngikubona njani. Uqinisile nxa usithi wena thina abantu besintwini singathi sivumelani lawo mkhuba lo, sihlezi khonapha nje sihlalele evalweni, ngoba abantu abethu kulula kakhulu ukuthi kubangene khonokho kuyini. Angazi ukuthi bakufunda ngapi, bakufundela, bakufunda kutheni, bakufunda sekwenze njani, asazi. Njalo angithi kulalokhu okuthiwa khona ngama equal rights, lawa ama rights akhona lawa, okuthi nxa umntana wakho esenjalo sokufanele ukuthi umamukele. Ya laye uyafuga sibili ukuthi kufanele lingamukele nginje, so kufanele lingithande nginje, so kufanele lingibone nginje, so yikho ke engikutshoyo ukuthi kuzima ukuthi ngingathi ngikubona njani, ngoba ngingazama ukuthi ngichothoze lami ngizele, lawe uzele, lozibani laye uzele ngayo. Imizi phose emningi sokungathi ukuthi gqagqaga kukhona sibili lapha, abantwana baphuma egcekeni bezitshengisa ukuthi sebeyikho lokho. Yikho ke ngibona ngathi kulobuzima sibili khonapho, kakhulu thina esikukhangela ngesiKristu.
Umnumzana Rafael Mthombeni ngocubungula izombusazwe ehlala eTexas. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Abanye bayabuza ukuthi zikuphi izikolo ezedlula inkulungwane okuthiwa nguhulumende zakhiwe kuminyaka emine esanda kwedlula. Iba ibandla le Citizens Coalition for Change lithi uphenyo elilwenzileyo luveza ukuba abasekeli balo bazimisele ukuvota ngobuningi kukhetho oluzayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.